Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 18 kwenkwezi 2022 Chris Gande endabeni zethu namhlanje isilinganiso sedola leZimbabwe siyawohloka ngesibanga esethusayo nesikhathi intengo yempahla ezitolo iqonga ngamandla.
Dawusa amabhizimusi ungananzelela amabhizimusi abaningi ovele ukudlula amaviki amabili amathathu kusiya kunyanga bethu besebenzisa i-interbank rate adlalela ngo-200
uZulu wemukela umthetho wokungabhadali umthelo wokudla oyijuthi kodwa abaphila ngokuthengisa ukudla okulungiswa elizweni bakhala ngokuthi lokhu kuzabalimaza.
Ngasikhangela ukuthi intengo yezinto evini kumbe evini nelisanda kwedlula iqome kakhulu ezitolo. Inyathela leli-ke lizaphathisa kakhulu uZulu ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi umhlubulo ikakhulu lo emaNdebeleni ngapha abantu abaningi bathembe abantwababo lezihlobo zabe zeSouth Africa ezize ezithumeza ukudla.
Izidumbu zezembamgodi eziyisikhombisa ezawela emgodini weBucks eColinborn esigabeni seMathebeleland South ngomgqibelo ntambama zize zahlengwa zonke izolo ebusuku. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sedola leZimbabwe siwe ngesibanga esethusayo izolo emkambo wemali. Idola leZimbabwe likhithike ngesilinganiso samachumi aphose afike amahlanu ekhulwini 49% emkambo kahulumende oqutshwa libhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe. Ngeviki edluleyo idola leMelika elilodwa belithengwa ngamadola eZimbabwe alikhulu lamachumi ayisikhombisa 173 kumbe 1:173. Kodwa izolo beselithengwa ngamadola eZimbabwe angamakhulu amabili alamachumi phose ayisithupha 1:258. Emkambo wensitha idola leMelika elilodwa libikwa beselithengwa ngamadola eZimbabwe afika phose kwangamakhulu amahlanu 500. Intengo yempahla lokudla layo ilandele ukukhuphuka kwedola leZimbabwe okutsho ukuthi intengo layo izakhuphuka ezitolo kumalanga alandelayo. Iningi lithi lobu yibufakazi obukhomba sobala ukuthi umnotho weZimbabwe uqhubeka uchabalala. Untungamile Inkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko ukuze azwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngamaphitshane sithi irate isizama ukuya kudinga irate ngokunganazelela i-258 iba ihambe imbijana nje siyabamba i-interbank rate okuyi-rate ebesiyikhangelela ukuthi ingaba kuyiyo i-rate esiqalisa ukukhangela nxa sidinga i-rate ngoba i-auction rate yasenzakala ibi-more controlled rate that does not reflect the economic activity ikakhulu ungakhangela ama-bids ukhangela imali adirekulator khonapha auction imali encane compared to imali ekhona kwi-economy. So ngananzelela ukuthi Reserve Bank ithi yayivula ukuthi kuvunyelwe ukuthi ama-bank adinge eyabo kuthiwa i-interbank rate kube lokuyi-rate kumuva kwe-rate yemabhenki esetshenziswayo ithiwa i-interbank ephezu kakhulu kule auction rate okwenze ukuthi auction rate layo imuve izame ukugijimisa i-interbank rate. Ungakhala i-interbank rate iyabe ingani i-proportional iyabe ingani ayikugatshana kakhulu ku-black market okwenza esithi arbitrage i-opportunity yokuthi umuntu ethethe imali kwi-economy interbank engayithengisi ku-black market kuye i-business okuyikade sokusebenzakala ukubana abantu bebethola imali ye-auction kunokuthi bayisebenzise nje bazithengisele u-black market bebele beyedinga auction. So kuyi-business njalo sokuyindlela yokuphila kwabanye amakampani.
ukulahlekelwa eluhlonzi kwedola leZimbabwe ngalendlela kutshona inxa sesikhangela intengo yezinto kasi soze sibone osomabhizimusi bekhuphula intengo yini
osomabhizimusi unganazelela amabhizimusi abaningi ngovele ukudlula amaviki amabili amathathu kusiya kunyanga besebesebenzisa i-interbank rate adizalela ko 240-250 kusiya ngokuthi uthenga nga ukumuva kwe-government rate o-election rate akufuzanga kube kuyaba-affecta ngoba vele bona besebekhonapho phandle nxa bona sebesenza ubuhwaba ngoba abaningi vele bebesebenza nge-rate yabo 250-280 so abakafiki ukuthi banga-affecta i-rate ye-auction ngoba vele bona kathesi bebesebenza bephezu kwayo kodwa ngokunanzelela isikhathi esiningi obusinessmen obethu balobuhwaba ngoba kuyi-movement okunjalo bathatha advantage labakhwezi okuzenza ukuthi abantu imali abazirholayo beziyaluza ivalu loba uncedo ukuthi adeze ukuthenga izolo bengasakwazi ukuthenga namhla
irate lomkambo wensitha esingathi yi-black market ngemva kombiko we-reserve bank nge-exchange rate entsha le ungaba lolwazi ukuthi irate yakhona ibisingaphi ku-black market
amarate e-black market adeke ehlukene ungakhayela kubulawayo besidlala ngabo rate babo 350 and kusiya ku-380 kulandela umbiko kahulumende lowe-reserve bank arala amarate abehamba kubo 400 kusiya ku-425 kwezinye indawo bo 450 ukubhanwa kwe-lending kube le impact encane kakhulu ngoba amaningi ayehlila ko-410-420 but irate nje kuya ngokuthi uthola umuntu odinga idola onganani
umnumzana Reggie Shoko ingcwethi ecubungula ezenotho ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. UZulu wemukele umthetho wokungabhadali umthelo wokudla ijuthi kodwa abaphila ngokuthengisa ukudla okulungiswa elizweni bakhala ngokuthi lo mthetho uzabalimaza. Uhulumende uthi inyathelo leli ngelokwenzela ukuthi uZulu engathwali nzima ngokuswelakala kwempahla lokudla ezitolo. Abanye abanini bhizimusi babikwa besuse ukudla lempahla emashelfini ezitolo ngenxa yokuzamazama kwentengo ezitolo. Isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eBulawayo Traders and Vendors Association unkosazana Debra Mkasa uthi inyathelo leli bayalamukela kodwa kukhona ukunungasa ntungwana.
Ngumthetho sibili obukekayo kuhulumeni kodwa kithi thina njengabantu bezimbabwe ade sesisenza imikhankaso wokuthi let's buy Zimbabwean product sobona ongamohle ngoba ezethu impahla asisekuthenga sesizagijima futhi khapha ama-borders asisiyathenga izinto ze-South Africa lezeBotswana esezingaseka-duty zibuye ngapha zichiphe so awethu ama-products esiwayenzayo ngezandla zethu njengobana de sesiqalisile ukuba ama-producers asezaswela umuntu okwathenga ngoba intengo yabo eyabe ingathi iphezulu so ngokwenza njalo sibone ngathi uhulumende lokhu edlala lathi ekujima esiphendulo ngisa sijima irelay engapheliyo ukuthi ngapha sikhankasela ukuthi senze izinto zethu lati sibe ngabanye ababisa imali elizweni sine ngasaphumi leyo mali ngoba sagcina sengasala production ekhanyayo so thina njengathi ama-cross border lama-vendors akusezindaweni ezijiyeneyo sibone ngathi lowo umthetho usufeva ama-foreigners usufeva bona abe-South Africa ukuthi bengabhadali itaxi thina ngapha sibhadala ama-taxi achiyeneyo ukuthi siphakamise imikhonono so labana ababengasabhadali kungasela lutho impahla zabo zingena njalo le mali imikhonomi yethu yawa ngoba imali yabe isiphuma futhi eZimbabwe ingaphenduki sisiyahoda khonale e-South Africa leboBotswana.
Unkosazana Debra Mkasa isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eBulawayo Traders and Vendors Association ubekhuluma le-Studio 7 ekhonale koBulawayo. Siphinde saxoxa lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawa yiProgressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe imbono yenhlanganiso yakhe ngalolu daba.
Nxa sikhangela ukuthi intengo yezinto evini kumbe evini nelisanda kwedlula iqonge kakhulu ezitolo, inyathela leli-ke liza kuphathisa kakhulu uZulu ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi umhlubulo ikakhulu lo emaNdebeleni ngapha. Abantu abaningi bathembe abantwababo lezihlobo zabo ze-South Africa ezizo ezithumeza ukudla. Nxa sokuthekwa kwaba lo mthetho onjalo ovumela ukuthi impahla yonke kumbe igrocery yonke ekhitshini laleyo yokugeza lokuwatsha ivunyelwe ukuthi ingene mahhala kungabhadalwa uthi kuzancedisa kakhulu ngoba kusho ukuthi izihlobo ezingaphandle kwelizwe ezise-South Africa, Botswana lezinye izindawo eziseduzane leZimbabwe zizathumeza impahla ezizaphathisa izihlobo ezisele emuva. Khonokhana-ke linyathelo elihle kakhulu okuzakwenza ukuthi lo somabhizimusi laba kade sebekhweza impahla kakhulu abantu-ke sebezayekela ukuthi bahambe kibo, kodwa bathembele ukuthi umuntu lanxa esebenza eZimbabwe ethola yona le imali yangaphandle usengaphuma ezithengela ngaphandle kwelizwe abuyele egrocery engconywana ukudula.
Ngokubona kwakho asoze sibone yini abanye sebephambanisa indlela okumele kusetshenzwe kumbe unyokunjalo, ukubona njani wena?
Zona-ke izigilamkhuba kazisuze zisweleke abantu abafisa ukuthi balethe izimpahla ngezindlela ezingekho emthethweni kumbe ngezindlela ezingaqondanga. Kodwa-ke inyathelo leli lizaphathisa kakhulu ikakhulu abantu abathembela ebantwini abangaphandle kwelizwe. Zikhona-ke izigilamkhuba sezizaletha impahla ngobuningi singathi i-smuggling liyani ezakwenzakala ngenxa yokuthi abantu abaningi bayakwazi ukuthi lezo mpahla kazisadingakali kangako eborder, ijuti yakhona kayisekho kangako kumbe ikhithiwe yonke. Khonokhana sokuzakwenza ukuthi laba border bagcine mhlawumbe sebeyingxenye yaleyo mkhonyovu kumbe yalokho kuganga ongabe kusenzakala ukuthi abantu bengasalethi lezo mpahla kuphela ezilotshwe phansi, kodwa sokungangena lezinye okumeleke zibhadale ijuti. Khonokhana sesingatsho ukuthi sokulesikhala esingathelela ukuthi kube la macala enkohlakalo lokukhwabanisa khona phana eborder, ngoba wonke umuntu sezathatha agoqela into ezithize okumele zibhadale, azifake phakathi kwabochukela, azifake phakathi kwabosawudo labosafa labo bokuwatsha, kugcine kukhrosele ezinye impahla ongamelanga zikhrose zingabhadalanga.
Ngokubona kwakho inyathelo leli litshengisa ukuthi uhulumende uyanakekela na uZulu kumbe usehlulekile?
Inyathelo leli lithethwe nguhulumende ayisiki ukuthi bekuvele kuyinto kade ihleliwe. Bona nje emalangeni la adlulileyo phose ngelanga kuphuma ama-statutory instrument ngiqeda ukubala nje enye evumela ukuthi amabhenki kathesi asengaboleka abantu izimali okuyinto kade sivaliwe. Khonokhana-ke kutshengise ukuthi i-department kumbe singathi lugatsha lwezezimali solumataza solubamba lapha luyekele lapha ngenxa yokuthi sebebonile ukuthi abantu into eyenzakalayo kabasayithakazeleli. Khonokhana kukhwela kwempahla bekuvele kuyi-reaction yezinqumo kade zithethwe nguhulumende emalangeni asanda kwedlula ukuthi izinto ezithile sezivaliwe, abantu abasavunyelwa ukuthi baboleke izimali emabhenki lalokhu yani. Khonokhana-ke abantu basebe-reacta ngendlela ethize, sibona ukuthi ezinye impahla ezitolobeze zingasekho, impahla yaqonga kakhulu. Uhulumende-ke yindlela aphendula ngayo zonezo zonke izinto ekathi sesenzakala, khona ukuthi impahla zingene mahhala lezi ezokuphekisa lezi okuwatsha. Lakho kuyindlela yokuthi uhulumende uyareacta laphana, ngoba siyibonile incwadi ebhalwe nguguba Matanga laphana nguye usosiba wezezimali ukuthi besekuyi-reaction yokuthi abantu besebethe bona hayi nxa kuyukuthi kungaleyo ndlela-ke lathi sesikhweza impahla lapha emashophu ngendlela esabekayo. Uhulumende wasokubona ukuthi hayi abantu sebezathwala nzima, abantu sebengaba lomunye umcabango, abantu sebengamkhangela ngelinye ilihlo kuhulumende. Yikho-ke sikubona ukuthi masinyane nje uhle wabhala leyo ncwadi yokuthi impahla ezithize kazivunyelwe. Njalo kubhaliwe futhi ngibona incwadi esanda kubhalwa ngumangutha lapha namhlanje esitsho ukuthi hayi amabhenki asengavunyelwa ukuthi abolekise izimali ngaphandle kwalaba abangabe besacutshungulwa lugatsha lwe-Financial Intelligence Unit.
UMnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association. Izidumbu zezimbamgodi eziyisikhombisa ezawela emgodini weBucks eColenbourne esigabeni seMathebeleland South ngomgqibelo ntambama zize zahlengwa zonke izolo ebusuku. Inkampani yomgodi lo eyekaweni Holdings ithi izaphathisa imuli zabalahlekelweyo ngomngcwabo. Uhulumende yena ovame ukuphathisa ngesikhathi kule ngozi enje uzithulele ngokuthi uzakwenzani. Kodwa umsekeli kamphathintambo kahulumende obona ngezokwenjiwa uMnumzana Polite Kambamura ufike lapho okwenzakale lingozi izolo.
awazakali ukuthi abantu laba abavela ehwange estezi emaswingo legwanda bazabe kwanini njalo amapolisa ebengakavezi amagama abo.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC. Yabo.
Ngikukhangela lesiphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi iCommission yezokhetho eZEC isola abezombusazwe ngokucothoza liCommission osekubangele ukuthi abantu bengayithembi, njalo ithi lokhu yikho ukubangele ukuthi abantu abaningi bengabhaliseli ukuvota. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi eZimbabwe lithi lizagcina liphuma kuhlanganiso yokondla inyamazana zendle esite ngoba isala ukuthi ilizwe lithengise impondo zendlovu elilazo. Ilizwe libikwa lilempondo zendlovu ezingaba lentengo eyi $600 million ezathathelwa abazingela inyamazana zendle okungekho emthethweni lendlovu ezazivelayo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salubonani basakazi be-Studio 7 uSigabajele okhulumayo insizwa okhulumayo ithole ngiyalithanda abasakazi bami lonke ngendaba zenu ezimnandi. Mina ngifuna ukubuza abasakazi kakhulu ukuthi kathi sibona inkosi ezimbili zikamphakazi zibangisana ubukhosi ukuthi kathi ubulelani ngapha ngurafayeli. So ngifuna ukwazi mina ukuthi kathi inkosi zethu lezi njengoba zikhona zidida abantu kanje, kungani abakokhumalo bengahlali phansi bengumndeni bona abazali esikhosini ukwazi ukukhuluma iqiniso bekhethe inkosi ezoyazakala ukuthi ngempela ikhonjwe ngomndeni ukuthi ngempela nguye lo ozobusa isizwe? Ngoba lokho kwamanje kulahlekisa abantu, kuyadida abantu kakhulu, abantu baphazamisekile. Ubulelane ngapha uyabhizi naye uyaqoqa abantu ngendlela yakhe, uRafael naye ngapha futhi uyaqoqa abantu ngendlela yakhe. So okuyikho asisakwazi thina. Futhi mina bengifisa ukuthi bona bezinkosi kababekele abantu umlando wabo ukuthi bona bazala kanjani bezilefike kumzilikazi mamunye ngamunye, ukuze sikwazi ukumchitha nathi singabantu bakomphakazi ukuthi ayichane okafanele ukuba nendlela esikhundleni. Ngiyabonga.
Linjani balaleli abahle kuStudio 7 lonke? Ngiyalibingelela abezanu, abezaphu, abemthwakazi, abe-CCC CCC bandla elihle, kumeleke ibandla elihle CCC Yellow Movement. Ngithanda ukuthi ngitsho nge-strike lesesenzakeleyo ukuthi hayi silitshayela izandla bafundi ema universities, kodwa lati ke silahle phansi ma teacher abangazange behambe ku strike, bazali abangazange behambe ku strike, ngoba i strike lesibe sisinceda kungasenani. Izana mina abazikhukhumize bethu abantu aba strikeanga, inkinga nansi, i strike lesi asiyenzi kulizwe elingekho industrialized, kodwa nyangwazi izinhliziyo zethu si strikele ngobunyenyi. Ngoba khayena nini emadorobheni uhamba abemsebenzini abalutshwana, abantu abaningi ababe rumaruma behamba-hamba ngabantu abangalamsebenzi ngalani. So i strike besingasebenzi, kodwa lanxa kunjalo ezinhliziyweni zethu si strikele bengagijimela uyabhala kumaphepha andaba bethu abantu abastrike, abantu balandelile ilizwe, abalandelanga ilizwe, abantu azange bebelandele bebejabulela ukuhlala emsebenzini, bahambile ye ngezinyama kodwa ngezinhliziyo zonke besi strikele, ngoba liyasifosa lifaka amabhiza omlilo kuze kungikhumbuze umprofeti weBhayibhelini uIsaiah linabantu bezanu. UIsaiah uthi yena lithembe ama biza umlilo izinqola zenzo kwethusela abantu abampofu, lithembe imbobho yini njengoba besekhiphela amabhiza lezinja. Izano PF isiyehlekile since 1980, ababusi bayo sebeze befana lo Nebuchadnezzar. Unkulunkulu uzondile, uNebuchadnezzar wadla utshani for 7 years. Izano isingu Nebuchadnezzar ejeziswe ngunkulunkulu. Unkulunkulu uyajezisa ababusi, sebesidla utshani. Nxa usidla utshani usuyinyamazana, you have entered the animalism away from humanity. Awusacabangi ezombuso kakahle ezipho political agenda uselayo, i-social content uselayo, ama-economic values ukuthi uzabusa njani izwe uselayo, into okuthiwa economic integration awusela, i-religious respect awusela, aba-advise abantu bezano bachiyenini zwanini nge i-triple C siyalinxusa ithi lina uyanini ngobuningi whether ngezaph lijoyin lithule ebhokisini next year come 23 ilizwe leli lingalunga sho iqiniso lihle abantu bonke abakuzano PF kuzabalungela la obabugawule kuzabalungela la umongameli wethu umhlonishi ubaba mnangagwa kuzamlungela ngoba ilizwe leli silungisela lina ama-vegetarians abakuphila lobugoga ngiyathaba ukuthi abantu lokhu bebuya slowly slowly sithi congratulations ukuba buchamisa the triple CC ngokuwina ngokuwina abakwenzile kuma by elections this week bathole 7 izanu yathola 1 inguquko sithi thina inguquko phambi inguquko sukuma Zimbabwe omuhle inguquko vota Zimbabwe omuhle inguquko yakha Zimbabwe omuhle so ngaba lenguquko sizasukuma kube lenguquko siye vota kube lenguquko sesiyakha ke ibizwe lethu nyabonga amahlabezulu
yisalibonani studio 7 kundawo zonke lapha elikhona hayi la midinki engikhulume nje kwanamhla mphendula lindoda engizikhulume kuseni tiyoni buzo ukuthi manje njoba mangabe kutuchamiso sengawina laba abantu abasemaplazini abahlala emaplazini bangayenzwani hayi laphana ndoda mina zawuphendula kwelami side ngendlela embona ngayo laba abantu abasemaplazini mbona ngani bona abantu abafakayo yofana ukuthi bebuze bona ukuthi beyenze njani ngoba nalawo maplazi ngalabana abantu babehlakaniphile ngabafaka inkomo phakathi kulokuthi beyakhe ngoba umdala umgaba wayekhuluma ukuthi into le yinto nje esikhatshana abantu bengayakhi lina laqhubeka liyakhe emaplazini ngala ihlakaniphile ngala faka inkomo inkomo zenu kathesi ngale yabe lokhu elivusile izwe liyenza inyama lithengisa kulokuyakhe imkhukhu phakathi emaplazini into ezingakhanyiwe
salibonani kustudio 7 khona ngathi America labalaleli bonke mina ngilaphelo kwakhulu lapha hayi thokozi imbuzo yabomnangapha kuthi uyingalile imbuzo engcolileyo engasiphathi kuhle kade sibasifosa ukusebenzisa idola labo leli elithiwa ibhondi le sukomali lo bakuyala ezitulo bakuyala vele abakuvumi sifuna iyusa imali ethengayo imali yabe sifuna ujaha lo angeni lokhu wabondibale lokhu le yefe yakhe lokhu wahambe kajani ndibale ngabonto uyehluleka kathesi wazoyehluleka ukuzinika le bizo ibizo lephathi yakhe ukukopela umalemu so into zabondibale siyakwazi ukuthi ngokunye kuzingatsha kwezanupf ndibale labomonsola labomaduku hhayi sisebenzi ngabo sifuna ukuhamba lezinto ezihambayo ngiyabonga ntungamili labogande ugibs sisusithandekile pj mavelas abojonga labo ndoda engiyichazayeli abayithi maniplesi labo givan makhohlu ndoda kuqina lapho udanoni wakwela ngeluhle elwagwelo
ngiyabingelela kustudio 7 ngiyabingelela kustudio 7 le ndaba lena etrade fair ngisho ukuthi emuntwini ofana nami ongenalutho njengoba abantu mosti abantu bangakithi nje eZimbabwe siyazihluphekela isisiza kuphi sibenefitha kuphi kukho or kukhona ababenefithayo abazohlala bebenefitha akithi nje sisizwa ngegama ukuthi kune-credit fair yakhona ayilancedo akithi ukuthi isisiza ngani angikuboni nokuthi isisiza ngani
linjani kostudio 7 linjani ntanda ukulitshela ukuthi lapho ngizwa nhlala nsizwa lapho imtokazi Republic Party sithi kuzaqhunywa ilizwe amaNdebele kabambane wodwa badala kadesi isikhathi sokuthi amaNdebele kabambane wodwa kasisekho lapho iZimbabwe kumele sibambane sikhiphe izandla inkinga izandla lapho kasisafuni izinto zokuthi amaNdebele thine sitonge lapho asivumelani lamaNdebele lokhu abakutsho thina sifuna ukuthi sibambane sonke sikhiphe izandla lokho kuqhunywa kwelizwe lizaqhunywa after siphumile izandla siyalicela bazali siyalicela 2023 asivoteleni sisizitshiyane lezinto eziningizi njalo ngiyamuzwa lo mama lo wephathi yakhe lo uthiwa nguringa masani lalo hayi lesi sikhathi sokuthi sikhiphe izanu kasifuna into zabo mama omama basho ukuthi bazavotelana bodwa hayi asikho lokho thina kasikho kukho konke lokho sifuna ukuthi kuphume izanu sonke kasivoteleni sisi bazali azivoteleni sisi kiphizano singakhiphizano konke siza kubona lokho okulandelayo siyabonga
sanibonani sanibonani lonke yimi engiyabhadlayo nasenzisithi umnankagwa asisafuni imali yalapha esikezi kwafrika lizwe lithiwa afrika athi sifuna amayusa marandi imali mali bona sebeduka ukuthi bafuna ukusiloya ngapha kodwa sikhuluma iqiniso so izana isela power yokwayo ukufuna ukusiloya.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika izolo bekusenziwa ukhetho lwabazamela ibandla lama-Republicans kukhetho ama-primaries kuzigaba ezinhlanu. Ukhetho lolu lukhangelelwe ukuveza ukuthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump ulamandla anganani ebandleni lama-Republicans ngoba bekhona abasekelayo kulolu khetho. Kolunye udaba umongameli Joe Biden izolo ubese Buffalo kwele New York lapho kulabantu abalichumi abensundu ababulawa ngosakhulayo omhlophe. Sixoxe lolandela ezombusazo wele Melika umnumzana Difa wajabhi Bango Dube.
Joe Biden uhambile wayo kwethekelela laba abatshonelwa ngabazali babo okuyinto esingathi iyabongakala ngoba kutshengisa ukuthi naye uthintekile enhlizweni yakhe unembeza wakhe uye wamthinta. Kodwa ke okuqakathekileyo uJoe Biden ufanele engabe uyakwenza yikuthi ukulwisa ukuthi kufakwe imithetho eqondileyo ezagwema ukuthi isenzakalo esifana nalesi esisibone umfana omncane lo ehamba nje esiyadubula amahlayana abantu babulala ngasindaba zalutho ukuthi ikakhulukazi abantu abamnyama ngoba azivamanga ukubona kusenzakala ebantwini abamhlophe lokho ukubulawa nje mahlayana ukuthi le nto leyo kufanele ukuthi ayiphele le nto leyo ngoba yinto engalunganga njalo kancane.
Nxa ukhangele kahle kahle imbangela engaba ibangela kuyini ongaba kubangela lokho?
Iqiniso bakugande elingafihlwayo emgodleni ngelokuthi abamhlophe ngaso sonke isikhathi bafuna ukuthi bahlale beyibo abaphezulu ngaso sonke isikhathi umuntu omnyama ahlale phansi. Ngokuthi nxa bebona inani labantu abamnyama lisiba liningi bona into abayikhangileyo bakhangela ukuthi okushuthi sekungenzakala ukuthi ukundlondlobala kwabantu abamnyama noma ekugcineni bengagcina sebekhulelwa njengalokho abake bakubona kusenzakala kwamanye ikakhulukazi emazweni ase-Afrika ukuthi bagcine bebona amakhiwa bethathela umbuso ngabantu abamnyama. Kodwa ke ngokunjalo futhi into abayibona ukuthi abantu abamnyama sebezagcina sebesenza izinto eziningi ezinhle ezedlula lezi ezenziwa ngamakhiwa kathesi. So khonokhwana ukuba ukuzibona bona bengathi baphezulu kakhulu yinto abafuna ukuthi kuhlale kuyisicocosa esikibo ngaso sonke isikhathi. Yingakho bengafuna ukuthi abantu abamnyama babe baningi, yingakho befuna ukuthi abantu abamnyama sonke isikhathi behlale bema bad records, behlale besemajele sonke isikhathi, ubotshobotshelwa amahlayana, ubulawa amahlayana ungelacala. Yinto yiyo lokho esikubonayo kusiba yimbangela yokuthi sibone kusiba lesigameko esifana nalesi.
Lona udaba lwezibhamu ezisebantwini ezitholakala amahlayana nje ubona ngani lungaqedwa njani?
Kulusizi kakhulu kande ukuthi nxa ukhangele izwe efana leMelika, ilizwe othola ukuthi ukuhamba usiyathenga ibhodlela lotshwala noma ukuyathenga iphakethi lesigarethi kunzima kakhulu ukwedlula ukuhamba usiyathenga umbhobho. Into othi noma uyicabanga udinga uswele ukuthi kanti pho ama-legislators ayilizwe laseMelika bangapi? Into eyingozi kangaka ebulala abantu abaningi kangaka kodwa-ke bayitshaya indiva. Ibona ikakhulukazi ilizwe leMelika ukuthi bona bayabhenefitha kakhulu ngokuthi ngiswa kwezikhali. Yingakho nje iningi labo ukuthola ukuthi bayasekela into yokuthi kuqhubeke kuyilendlela okuyiyo lakathese ukuthi kona umuntu nxa siyathenga isikhali ufana nomuntu okuyathenga isinkwa okuyiyo into egcina isenza ukuthi sigcine sibona izinto eziningi ezinje abantu bebulawa. UBarack Obama wazama kakhulu ukuthi azame ukugwema isimo esifana lesi nalesi okwagcina kusenza ukuthi sibone uBarack Obama ngelinye ilanga ekhala izinyembezi ngenxa yokuthi ebona abantu abaningi ababulawa bebulawa ngabantu abathwala izibhamu ezingekho emthethweni ngoba uthenga isibhamu ungahlolwanga ihistory yakho lokuthi njalo ungumuntu ohlanyayo yini noma ungumuntu olobugebenga yini noma ungumuntu onjani awuyaziwa la ukuthi uhlala ngaphi endlini yakho.
Umnumzana Difa wajabhi Bango Dube ngolandela izombusazo ewele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseLondon. Bakwethu isikhathi asisavumi ukuthi siqhubeke sesonke. kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Isilinganiso sedola leZimbabwe siyawohloka ngesibanga esethusayo ngesikhathi intengo yempahla ezitolo iqonga ngamandla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande.